Faro Ndinwenyu, blessing Zulu.
So we see card descendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuMabasa 2021 ngoGift Dube. Yendaba zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu ukuba babambane eZimbabwe. Njalo uncoma uhlelo lweNational Youth Service.
Regarding youth development and empowerment, government successfully reviewed.
Mayelana lohlelo lokuthuthukiswa kwabasakhulayo, uhulumende sekhangelisise kakutsha lolu hlelo njalo sephendukise uhlelo lweNational Youth Training Program.
Kulabanye abathi kabathakazeleli usuku lukazibuse ngoba bayancindezelwa kwele Zimbabwe.
Ezokwenzakala la o efunakala la ikuthi nje ilizwe linqunywe phakathi.
Bayakhala abalwa impi yenkululeko abathi balwela ungaqedakaliyo.
Yonke into ifahlakele. Singakholisani kambe elizweni eselile mgwaqo edabukileyo.
Kodwa abakubandla lezanu PF bathi kuningi okwenziwa nguhulumende kusukela ngomnyaka ka-1980.
Kamnandi sikhule abantwana beZimbabwe sebelakho ukuthi labo bazibonele ukuthi baselizweni labo.
Kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lasikhombisa asebekhatshwe okwakuqala amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lasikhombisa asebehlatshwe okwakuqala amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abedlula inkulungwane ezingamajumi amahlanu 35,806 sebehlatshwe okwesibili amajekiseni anjengeye-Sinopharm. Luthi eZimbabwe kulabantu abedlula inkulungwane lengxenye 1,552 asebabulawa umkhuhlane we-COVID-19. Abantu bafika phose inkulungwane ezingamajumi amane 37,699 sebehlelwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye. Sokwaphepha abedlula kancane inkulungwane ezingamajumi amathathu lanhlanu. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele abantu babambane eZimbabwe ukwenzela ukuthi kuguqulwe umnotho welizwe obungathuthuki ngemfanelo eminyakeni eminingi edluleyo. Ubathobile Masuku usethulela lolu daba.
Mnangagwa wethule amazwi lanamhla eState House eHarare kunanzwa usuku lukazibuse phansi kwesihloko esithi Zimbabwe at 41, Together Growing Our Economy for a Prosperous, Resilient and Inclusive Society. Uthe kumele abantu bakhanyele obekusenzakala elizweni lokwenzakala okwamanje ukwenzela ukuguqula umnotho lokunye. Uncome lokuvuselelwa kohlelo lwabatsha olweNational Youth Service olwesatshwa ngabaphikisayo abathi lusetshenziswa sonke isikhathi kusenziwa ukhetho eZimbabwe.
Regarding youth development and empowerment, government successfully reviewed.
Mayelana lohlelo lokuthuthukiswa kwabasakhulayo, uhulumende sekhangelisise kakutsha lolu hlelo njalo sephendukise uhlelo lweNational Youth Training Program. Lokhu kuzaletha indlela ebanzi yokuthuthukisa abasakhulayo ngendlela ehlanganisa inhlangothi eziningi. Lokhu kuzaletha ukongiwa kwabantu abalolwazi njalo abathembekileyo bekhuthele lokuthanda ilizwe labo. Lolu hlelo luyabe luzaletha ukubambana elizweni.
Umnangagwa uphinde wathi uhulumende wakhe ufisa ukuhlonipha ngemfanelo bonke abantu abalwa impi yenkululeko lababeyisekela. Uthe lokhu kugoqela ukulungisisa isithombe sikambuyane Handa esizakhumbuza abantu ngokwenziwa nguye kuqala ukulwisana labamhlophe. Uphinde wathi abantu akumelanga besabe amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba awokulwisana legciwane le-COVID-19. Uthe amajekiseni asetshenziswa eZimbabwe ahlolwa luhlangothi olukhangelane lemithi olwe-Medicines Control Authority of Zimbabwe Womhlabathi owaphiwa abansundu, uMnangagwa uthe uhlelo lolu kalusoze lubiselwe emuva ngoba luthakazelelwa nguZulu. Bakhona abancome amazwi kaMnangagwa labanye njalo abathi luqakathekile uhlelo lwabatsha olweNational Youth Service. Omunye wabo unkosazana Yolanda Chuma.
Mina mbona ngani nxa uhulumende engafaka uhlelo lolu olwethu abasakhulayo kungasisiza ngoba khathesi ungavele uphushe i-A-level nxa ungazange uthole imali yokuqhubekela phambili ugcine uvula umsika vele. Uthi lalaba abaqedile ema-university abatholi imisebenzi kugcine kungasakhanyi vele umahluko phakathi komuntu owenze kuhle esikolo lo ongazange akafunde. Ngibona engani i-training program leyizasinceda njalo sike sezwa ukuthi akulafize but ngalokho ngibona ngani impilo yomuntu wonke omusha isingathuthuka iye phambili.
Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, uthi ibandla elibusayo selilungiselela ukhetho luka-2023 ngokuthi abantu abatsha laba kube yibo abazethusela uZulu ukuba akhethe njalo ibandla elibusayo.
National Youth Service ayisiyo yelizwe. Partisan the National Youth Service and sebe introducer futhi bonabana ama green bombers okuthiwa ngama border gaze abantu abafundisa ukuhlukumeza abazali ba siyabazi basebenza into ezimbi siyamangala sebefuna futhi kuhle kuthiwe bafake emsebenzini senzele ukuthi bavotele bathusele abazali ukuvotela iZANU-PF lokho sithi hayi asikufuni kudemokrasi.
Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, usola isinqumo lesi esithi abatsha bazafundiswa ukuba yizikliwi.
Ihlelo lweNational Service in a normal country, asohlelo olubi uzakhangela ukuthi kwamazwe athuthukileyo ehlelo lukhona bebe kodwa kwelakithi kweZimbabwe uhlupho ngalolu hlelo lweNational Service ukuthi iZANU-PF ithatha amathuba ifundisa abatsha ukuba yizindlova, ukuba yizikliwi betshaya abadala ikakhulu ngesikhathi sama-elections. Njengoba nje sinanzelela ukuthi sokusele iminyaka emibili ukuthi kube ngama-elections, iZANU-PF sihlilungiselele ukuthi laba abatsha baqeqetshayo babe bazatshaya abadala beba-intimidate ukuthi bebe lokwesaba nxa kuzathi ukuvotwa ngo-2023 abadala besebevotela lona ibandla leZANU-PF.
Kusenjalo umnumzana Nelson Chamisa wethile umbiko namhla esithi kunzima okwenzakala eZimbabwe. Isikhulumeli sakhe uDokotela Nkululeko Sibanda uthi uChamisa uhlutshwa ngokubhekane loZulu.
Umongameli uNelson Chamisa uthi yena ukutholakala kukaZibuse asukela ekusebenzelaneni ndawonye kukaZulu weZimbabwe nezinkokeli ebezikhona ngaleso sikhathi kodwa njalo umongameli usuke wakhuluma ngokuthi uZibuse lo akasalethanga inguquko ukuthi kulokhu kulabantu abasemajele ababotshelwe ukuthi bebakhankasela ilungelo labantu. Ukhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi ahlanganyele asebenze ndawonye laye kuze kutholakale uZibuse ogcweleyo.
UMnangagwa uphinde wabika ukuthi umnotho welizwe uthuthuka ngemfanelo loba kulomkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulabanye abantu abathi abathakazeleli uZibuse ngenxa yokubandlululwa. Abanye babo bathi kuza kuba lempi eZimbabwe nxa bebandlululwa ngabadabuka eMpumalanga. Kodwa kulabanye abathi okwenzakala elizweni kulungiswa ngomlomo hathi izikhali. Unumzana Leonard Dube ngomunye wabathi sebekhathele ukukhahlanyezwa ngabadabuka eMpumalanga.
Into ezokwenzakala la o efunakala la ikuthi nje ilizwe linqunywe phakathi. Manje ukuthi izwe linqunywe phakathi ayikho indlela ebhoda ngale. Indlela kumele ukuthi idlule khona lapho kumele ukuthi idlule khona. Indlela leyo sizoyihamba kanjani wena zwakele kungazange kuyiwe empini ngoba ngaphandle kwalokho ayikho indlela ebhoda ngemuva.
Umnumzana Pastor Mwili Magwizi okunhlanganiso yeZipra Veterans Association uthi kulusizi okwenzakala eZimbabwe.
Thina esalwayo empini sathokozelela ukuthola uZibuse. Kodwa ke sisithe sesinanzelela sesibona ukuthi hayi uyuzubuse simtholile eminyaka siyedlule kodwa inkululeko sibili kayikho akula nto namhlanje singayikhangela sithi siya kholisa yona kambe yonke into ifahlakele singakholisani kambe elizweni eselilemgwaqo edabukileyo singakholisani kambe elizweni eselingasela mali ilizwe elingasela kudla ilizwe elingasela msebenzi zonke izinto seziphelile zibhidlakile
umagwizi uthi bayakhala bonke abalwa impi yenkululeko kanye lozulu
izimbabwe kayiseyilo lizwe lelani esalilwelayo sibuhlungu kakhulu thina amalwe icatsha ukuthi namhlanje yebo kambe kungabe sesikhangelani nozibuse kodwa singakhululekanga sidinga inkululeko inkululeko izokuza kusasa kungcono sisebenze bantu bezimbabwe ukuze inkululeko ize ngoba kathesi sithunjiwe sithunjiwe ngabembi begolide sithunjiwe ngabembi bemhlabathi yethu abayibuthayo befake ezikhwameni zabo besidla beyibo bodwa
abakubandla lezaphu abasuka kumanyano webandla lezanupf lezipf zaphu bathi ngabalunanzi usuku lukazibuse umnumzana patrick ndlovu umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezaphu ezansi yakwele zimbabwe ukuthi bayahlupheka abantu phansi kukahulumente kamongameli emmerson mnangagwa
njengeqembu lezaphu ilanga lokukhumbula inkululeko asawonti lisaqakathekile empilweni zabantu ngoba abantu balambile abantu abasebenzi abantu bayadubeka akula muntu nje olesikhathi sokuthi angacabanga ukuthi ukhululekile ngoba khathesi sesifuna abantu sebeze bekhumbula ukuthi le Gibhithe sasikuyi-Rhodesia kwakungcono sebengani sebeze bekhala abantu bezimbabwe njengabantwana baka-Israyeli bethi kungangcono umose babisele egibhithe ebugqilini ngendaba yesimo sesizwe esesikuso so thina njengeqembu lezaphu silokudana okukhulu ngaleli langa silokudana okukhulu ngegazi elachithekayo elabafowethu ukuthi igazi labo ngani selize neze liyachithekela amanga nje so lilanga esizwa ubuhlungu kakhulu ngo-April 18 ngoba abantu bafela izeneze
undlovu uthi abantu kumele bazikhulule
sinika abantu ithemba lokuthi ngabathatha amandla abo bazilwele khathesi uhulumende lo bazikhulule kuhulumende lo wencindezelo wabantu abamnyama njengoba bazikhulula kuhulumende wencindezelo wabelungu abantu abathatha amandla ngoba ngawabo
umnumzana Believe Gawule okubandla lezanu PF uthi bakhuluma ize abantu abathi kumele kuqhunywe ilizwe ngenxa yokuthi bakhahlanyezwa yilabo abadabuka empumalanga
ilizwe leli ile sisekelo sombuso walo otshoyo ukuthi limi njani Zimbabwe is a unitary state yiko kukhona kusisekelo sombuso kanti laba sebesithi ilizwe kaliqunywe liqunywa njani ilizwe leli njengoba vele ilizwe leli yilizwe elilodwa elilemhlobo etshiyeneyo yabantu alisoze liqunywa ngabantu abazikhulumela nje inkulumo zabo zebhawa laba abakhuluma into zabo abakhuluma into zabo ezingaqondanga zokuphambanisa ilizwe lokudivide abantu njalo nxa bekhuluma ukuthi abantu bazakwale kuzaba le mpi impi yakhona lobani bazayenza lobani impi yakhona kubanga ulwelwane
lokhu kusekelwa ngumnumzana Malaki Nkomo okubandla lezanu p f othi kunenge osokwenziwe libandla lezanu p f kusukela ngesikhathi ilizwe lithola uzibuse ngomnyaka ka-1980
umuntu wayengavota abezamaplazi amakhulu anjealazi atho sesikhala futhi kwezembiwayo esingathi ngama-minerals umuntu omnyama wayengafuni kamkanje sikhululekile abantwana bezimbabwe sebelakho ukuthi labo bazibonele ukuthi baselizweni labo njalo sesiwuthatha futhi kokuvota into encane babengavoti bavota so asikukhaleli ukuthi usuku lolu luqatheke kakhulu ithi thina abantwana bezimbabwe
umnumzana Mdulisi Hanana okunhlanganiso yedumiso Dabengo Foundation uyakuphikisa lokhu
khathesi umkhonomo wethu uyantengantenga imali yethu ayithenga isebenzi kwamanye amazwe abantu abatsha abasebenzi uzathola ukuthi kulo muntu owazalwa wamhla sithole uzibuse la namuntu ongazaka asebenze umhlabathi kasilawo usezandleni zezanu sibuswa izanu lochuku eyabulala abantu bayithi kakhulu hlangle umhlubulo wamathabileland ngegugurawundi kuzobela namuhla indaba yakhona iyanyathezelwa abantu kababhadalwanga abantu kabaxoliswanga amathuna bobaba bamkhulu labo bababethu abafake kukura undaba lokho bayangangcwajo akulazibuse esingamjabulela kumbe singabiyoza ngakho sithi hayi sithole lokhu lalokhu lalokhu ya
lo Dube naye uthi akusenze kube lokuthula eZimbabwe kuze kulungiswe umbhuqazwe wekukurahundi.
Awukho umuzi nowodwa eMathebeleland ongathinthwanga igukurahundi. Ungakhomba nje ukuthi lapha badlwengule umama wakhona lapha badlwengule intombazana yakhona lapha kwabulawa abafana banje kwabulawa ubabonje kwenziwa lokho. Inkululeko yaseZimbabwe ukufika kwayo. It was the replacement ye-colonization yabelungu kwasakolonizwa ngabantu abamnyama.
Uhulumende kamongameli kaMasolonga kwa uthi kumele abantu bakhulumisane ngomfuqazo wekukurahundi owabulawa khona abantu abafika inkulungwane ezingamajumi amabili 20,000 eMathebeleland lenkabazwe. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University City sokola abantu abedlula izigidi ezilikhulu namatshumi amane 140 million asuhlolwe emhlabeni onke jikelele batholakala bele COVID-19. Sithi sokubhubhe abedlula kancane izigidi ezintathu 3 million. Kusenjalo uhlangothi lwezempilakahle Holy Centers for Disease Control kuzwekazi le-Africa luthi kulabantu abethu baphose izigidi ezine lengxenye 4.4 million asebehlolwe kuzwekazi le-Africa batholakala belo mkhuhlane we-COVID-19. Abantu abangamakhulu ayisikhombisa 700 basuswe izolo esibhedlela seCharlotte Maxeke Hospital kwele South Africa obekulo mlilo oyethusayo. Iziphathamandla zikahulumende zithi akuna muntu olimele ngesikhathi kuvuta amalangabi esibhedlela lesi. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siqhubekela phambili lonkosazana sikhathele Nyathi lapho sikhuluma khona ngabantu abangendanga.
Nxa su-independent umama usuzenzele kuba nzima kakhulu ukuthi ubuyishitshelwa ngokuthi la ngale ngkhaya umama layo uthe kosisi bathe into ezinje sezithe wena vele uyakusukhangela okwakho ukuthi usolva njani wonani into esukile sihlupha laphaya omama babe sebezibonele kudala ukuthi eyakhe life iyayikwanisa njani so nxa sebizelwa ngezinye inhlupho ziba nzima phezu kwakhe and uyabe engasafuni isicathulo esizakhala ngakwakhe ngoba yena vele uzijwayelele sakhe sizikhalela sodwa yabona ukulawulwa sokhulila sonto elula ukulawulwa kuya kube mnandi umuntu eqala emncane khona phana sutshela ukuthi namhlanje te awuye echurchi siye endaweni enje kumbe sokuthiwa yekela lokhu uyenza lokhu kuba nzima ebantwini abangomama sebejwayele ukuziphilela bebodwa so mbona ngani yiyo indaba ekhona kubomama kakhulu angazobaba but obaba kwandanga ukuthi abe ngumahlala yedwa azaguge iba nzima but omama hhayi kuba bakujwayele futhi bayakwanisa into uyathola ukuthi uright nje kala stress
ye akuvalelisa uzulu kwabafitshane manyathi khonapho
hayi lokugcina semvalelisa abalaleli ukuthi I think umendi umnandi umuntu esesemutsha engakahlakaniphi ahlakhule lawo azahlakaniphe esephakathi kwawo ngoba ungaqala ukutesta impilo yokuba wedwa uzuzuza ufike oko 30 something to 40 wedwa bese uthiwa uyathathwa from 40 years kusiyali I think ukuba nzima ke lapho ngokuya busukhulile usule ngqondo la usule izinto zakho lazo ngale wedwa eceleni labantu abakho sebebakhulu kumbe ngolabantwana kumbe ngolomntwana ukuthi ke manje yokuba umakoti ongoko kebe kungasayenzi labana abantu labo sebezayihluleka lokuchayela umthetho ngoba vele lawo lo wakho umthetho so labo makhelwane sebakujwayela vele ama customers ajayela ungumanyathi sebemangala mhlawumbe kusongani kuyaba disturb engqondweni ukuthi kanti manje lokho omdala la eseceleni lapha sokumba engathi bejwayele ukuxoxa lami besidlala bengichacha sebezayisaba phela sokulokhulu la eceleni yayibona nje ngithuthi nje life yakho niya risiza sizaqalisa ukutshintsha iba nzima ngoba usumdala. Ngiyabonga balaleli.
Hayi uhlelo lwethu luma lapha kolamhlanje bese lo sikhathele nyathi yena ongendanga njalo wayincedi kwezamasiko esintu. Asidibaneni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Ngicina amasiko wethu. Owangusenziwe manje. Ngicina amasiko wethu. Owangusenziwe.
Sobe isikhathi sokholo lwesiKristu silontukabeni komo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli kuleli viki, ngiyathokoza kakhulu ukuthi sihlangene njalo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Silokhu sisaphuma kupasika, ngifuna ukubala kuLuke chapter 24 iverse ka-46 nisesha phansi. Wathi kibo, kulotshiwe ngokunje ukuthi uKristu uza kuhlupheka avuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu, kuthunyayelwe ebizweni lakhe ukuphenduka lokuthethelwa kwezono ezizweni zonke, kuqalwe eJerusalema. Ninake libe ngabafakazi balezi zinto. Ngifuna ukuthi sinanzelele ukuthi ukufa lokuvuka kwaJesu kuqakathekile, yebo, kodwa into eqakathekileyo njalo yikuthi esinanzela lapho uJesu ayithiyela abafundi bakhe njalo ayithiyela lathi yikuba ngabafakazi bevangeli. Isikhathi esiningi abantu babe befuna ukubuya ukuthi babusiswe kuphela uNkulunkulu empilweni zabo, uNkulunkulu abenzele izinto ezinhle kodwa bakugcine ke khonoko kube ngokwabo. Ikanti siyananzelela lapho umlayo kaJesu awuthiyela abafundi bakhe yikuba phumanini liye kwabanye abantu. Okokuqala sinanzelela ukuthi lapho wakhuluma ukuthi kumele kuthunyayelwe ebizweni lakhe ukuphenduka. Into engifuna uzibuze yona ukuthi intshumayelo leyo oyizwayo kumbe wena intshumayelo oyithumayelayo iqalisa yini ngokuthi kumele abantu baphenduke na? Ukuphenduka kuqakathekile. Siyananzelela yena uJesu ngokwakhe wathi eqalisa evula umlomo wakhe wathi phenduka nini ngenxa yokuthi umbuso wezulu ususeduze. So ukuphenduka kutsho ukuthi umuntu enhliziyweni yakhe uyafika esigabeni sokuthi ananzelele ukuthi into leyo ayenzayo ayilunganga njalo udinga uThixo ukuthi amsize empilweni yakhe. Njalo umuntu ophendukileyo singananzelela uZakheus, siyabona ukuthi wayethathela abantu izimali zabo engu-tax collector kodwa wathi sephendukile okweqiniso wama ukwenza khonokho. Umuntu ophendukileyo uyachiya izinto akade ezenza. Yilo uPawu lomuntu yabe sephendukile lolo. Khathesi siyabona ntane ngumuntu esithi mphendukile kodwa lokho ephakathi kwesono senesu ayivele elasho. Amandla evangeli ayenza ukuthi nxa umuntu sephendukile achiye into akade eyenza, achiye isono akade ephila kiso, kuze kuthi lalabo abambonayo bamangale ukuthi hawu, kanti kwenzakaleni kuzibani lozibani. Yiko okokuqala yikuphenduka. Okwesibili yikuthi kumele thina nxa silifakaza leli vangeli kukhanye ukuthi siphakamisa ibizo likaJesu. Abantu abaningi nxa betshumayela ivangeli kuyabe kungasakhani ukuthi kuphakanyiswa ibizo likamfundisi, kuphakanyiswa ibizo likamprofethi kumbe kuphakanyiswa ibizo likaJesu. Ngoba uyakhuluma uPawulu kwabaseFiliphiyeni ukuthi akule elinye igama esaliphiwayo kumbe kusezulwini kumbe lapha emhlabeni elingaphezu kwawonke amagama ngaphandle kwegama likaJesu, njalo yilo elikwanisa ukusindisa abantu. Kodwa siyasibona abantu sebesuka, umuntu usetshumayela ibandla lakhe kumbe usetshumayela ibizo likamfundisi. Lokhu ayisinto engakwanisa ukuphendukisa abantu, kodwa into ephendukisa abantu yikuthi kuthunyayelwe ibizo likaJesu lokuphenduka kwabantu. Okwesibili into eyenzakalayo ngenxa yokuthi uJesu wafa waphinde wavuka esiphambaneni yikuthethelelwa kwezono zabantu. Ilizwi likaNkulunkulu lithi wozani kimi lonke elisindwayo.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba igama lika Jesu sesithandaza ukuba ngabe izwi lakho namhlanje lingangena phakathi kwenhliziyo zethu siphenduke phakathi kwezono esilazo nalapho esiphambanise khona njalo ngiyathandaza ukuba laba balemthwalo uNkulunkulu wami ayiphakanyise namhlanje ngegama lika Jesu ibe kuwe uwenze ukuthi bona bakhululeke egama lika Jesu siyathandaza amen.
Bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami lenkomo.
Siyabonga kakhulu untungami lenkomo ungatshela kusasa mfowethu sike sizwe ezabatsha.
Ningali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMike Gobe namhla sixoxa ngosuku lweIndependence Day kuhlelo silo ahlifunye olwela ilungelo likaZulu kanye lwaMaya Maskati okugatsha lwabatsha lebandla leZANU-PF sizaqala ngokuzokuthi uAshley uzatheni ngokuqhakatheka kwalolu suku kwabasakhulayo efunye ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela umbono wakho ngokuqhakatheka kwalolu suku.
Ngiyabonga ukuba phakathi kohlelo lolu. Independence Day iqakathekile kithi ngoba lolu suku olusikhumbuza ama-sacrifices ayenzwa ngabantu and lolu suku esicabanga khona ukuba singazinikela ukwenza into siyakwanisa ukunqoka.
Siyezwa abanye abontanga besithi akukho kokuthakazelela bathi basancindezelwa ukubona njani lokho?
Kuliqiniso ukuthi eZimbabwe kulokuncindezelelwa kanti singakhangela ama-courts kugcwele ama-political prisoners abazama ukukhuluma okubi okwenziwa yihulumende kodwa uhulumende kakho open ukuthi alalele ahambisane nama-citizens. Siyabona ama-cases abomakombolela Ruzivishe indaba esitshengisa ukuncindezelelwa.
Ubona ngani uhulumende kamongameli Mnangagwa uyasebenza gadalala na ukuthuthukisa intsha elizweni?
Ukukhuluma kulula kulokuyenza. Siyezwa ukukhulunywa ngumongameli kodwa kumele sibe lesikhathi sokuzibuza ukuthi yikho yini okufunwa ngabantu, yikho yini okufunwa ngama-youth ukuthi kube le bhenki yabo. Ngoba ama-youth afuna into ezihambekayo abazitholayo mihla ngemihla, afuna imisebenzi bekwazi ukuthola nje impilo enhle kwelabo ilizwe. So kule singabuthi ngama-misplaced priorities.
Hayi siyabonga funye ngokungena kuhlelo. Zulukandaba asizweni ukuthi u-Admire Maskati uthini ngalolu daba. Admire, tshela uZulu umbono wakho ngalolu daba.
Hayi ngiyabonga, ngiyathanda ukuthi lebhibhibhidethu eZimbabwe usuku loluqhakatheke kakhulu ngoba lwasipha ithuba lokuthi sikwanise ukuthi sizibuse njengabantwana beZimbabwe and kwabasakhulayo mbona abantu uqhakatheke kakhulu ngenxa yokuthi bayasinika futhi ithuba ukuthi singene kwezombangazo ngoba nje i-ground yankhona liyabe lingekho lebo but siyalazelela ukuthi bakhona nje abasakhulayo abakhona labo lafana kwezombangazo abantu kuthi bekhulume lokhu nalokhu. Sikhona pho nje zanazelela futhi ukuthi kuvula amathuba amaningi avulekayo ngosuku lolu zanazelela ukuthi abantu bakwazi ukuthi bavote basebenze abontanga baye esikolu.
Siyezwa enye intsha isithi bona basancindezelwa, ukubona njani lokho?
Ya umbono wabo uyakunjalo angithi but esifanele sikunanzelele ukuthi amazwi onke alendlela yokuthi baphatha njani uhulumende wabo angithi kulokhuya ngokuthi izinto sizibona ngaluhlukumbe ngawukumbono singasangena kithi kakhulu ndaba ukananzelela ukuthi vele kwezombangazi thina singakuhlele sihlake kuma-sideline ngenxa yokuthi kukhona mibhixo esingakutshelwa kumbeke kusenzakala izinto kwezinye indawo sinifresingazazi kumbeke izinto yayizakala kudala seziphendi kwakathesi ukuthwena njengontanga ufike ungene kumbe ungenele entweni yemelana kuyabazi. So ngibona ngathi abantu abaningi besuhulumende but mina ngokubona kwami njangokushisa kwami ukubhibhiyithi. So nxa uhulumende eyithi sinento kumele sizuke izinto but izinto azilungiswa ngokuthi singene emgwaqweni masukukuhlabela cha izinto angithi but zilungiswa ukuthi singene engenwe ngombangazi uhambe kathi khona fana ukuthiwa kuse-parliament elungisa imithimbi izabe isiseva thina njengabontanga. Akuntanga ngiyithoka kasipho kamiyonzanakoeeeeaakusibhadali malithu.
Hayi Zulukandaba, sithanda ukubonga u-Admire Maskati kanye lo Ashley Phunye ngokungena kuhlelo. Sesifikile emaphethelweni ohlelo lwanamhlanje olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Gobe.
Happy happy Independence Day. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Kwenze midlalo iqembu le Dynamos Football Club linqobe ele Islanders FC elako Bulawayo 2-0 kunkezo ye Independence Cup. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisa ngu Gibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo 6:30 a.m.